kuzimminithi lamuhla asizweni indaba ezilandelayo esizalithulela zona kuhlelo lwethu lwesindebele ngo-8:00 PM ntambama khonapha kustudio 7 evoice of america ewashington lamuhla ngomvulo ziku-13 ngonkwenkwezi 2013 amakolishi emfundo ephezulu athi ayehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezimqoka ngenxa yesikwelede esedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha i-$60 million uhulumende ayehluleka ukusibhadalela izifundi kubotshwa amalunga ecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla eHarare besetheswa icala lokungethembeki kuhlelo lokubhalisela ukuvota wezempilakahle inani labesifazana ababhubha ngenxa yemikhuhlane ephathelane lokubeletha liyaqonga ngemva kwalezindaba lezinye lingakhohlwa ukulalela uhlelo lwenu lwestudio 7 live talk ngo-8:30 PM lapho esizabe sixoxa ngengxaki ezikhona emakolitshini emfundo ephezulu olethulela iziminithi yalamuhla yimi owenu usithandekile Mhlanga.